Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangane kweze kuseni nthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi kuyiwa kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira okuthi isehlakalo segugurawundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hathi ibandla leZANU PF.
Sinta silabantu abaningi umhlaba wonke jikelele Zimbabwe for that matter ababeliva ku-idea yethu ipolitics esizibisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. USikhala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla leZANU PF embusweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uSikhala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikhala siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisiwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le yi-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe lesithunzi sakhe kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiyo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphapu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu kudlala nje engathi ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi kuyiwa uyiwa uyiwa kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership epolitics eZimbabwe bakhona yena akikho lapho le yaseuclass yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khona le bengamsekela yini
ikhobe ngikutsho ukuthi njengomsekeli asuze simkhangele njengomuntu ongumsekeli obelizwe lonke bathi njalo phela bathi ayilandla sithi mina lizwe lonke yabo ukuthi nga iphoso idlala eHarare kumbe idlala etriangle kumbe ivala idlala echecheche kumbe echachacha iyadlala iphoso nxa yena sizibona selesithunzi esinjengeseboss selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngumuntu lowana vele othanda njengabantu abalutshwane guys suku guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathele lizwe lonke njengomongameli into efanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob kazenzanga umongameli kumbe MDC kumbe MDC 99 kumbe i-TCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikhole ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga ePlumtree eGwatemba hayi lo umsebenzi omkhulu leyo yintaba eqanise kabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi azihlale phansi aziphathe azibu azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hathi akayindawo uyabe chinga nje ekhulukhuluma nje ekhona phe endaweni endaweni inye
ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni le studio 7 udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uzulu wemandebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna elenational chiefs council umnumzana Fortune Charumbira izolo kwabulawayo emhlanganweni wezinduna lentathe lezindaba okungamazwi awukuthi igugurawundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide uChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alubana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke mele zitholakale khona lapho intatheli indaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha-chitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongazwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokhu nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugurawundi is something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethi esalahlekelwayo phathi ukulali mina ngasaqambi ukuthi khona ngimela abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke ngenxa yalaba bantu laba okuthiwa igugurawundi nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona uzibane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintatheli izindaba kumele zibe khona khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo lokuninginingi abakuthenjisiweyo nezimali lezo ngobana alubana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo ezikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingatshiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje yibo sebengakuma laphana bethi bona yebabacungumungula udaba lolu emasikweni akithi kakulahlelo olunjalo lumele luphathwe zindula ngoba induna lazo ngezikhalayo yiba bale complaini bona labana yiba bakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingaki abathola khona ama reports zinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi induna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile naso nduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngekhesi legugrawund leyi induna kayidingakali lapho induna ima labantu bayo phoke laba abadojwe abekuseni la ngaliphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abayaziyo ngehlelo ezazikhona ukuthi kuyini kwakusenzakala ngombhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelele uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo ayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yiba abakomplenayo yiba bamele bekhuluma ukuthi kuyini okwakusenzakala. Abanye satshiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye batshiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khona le kumabhathaliyoni babe kuwo behamba ubusuku le mini. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla le-ZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande we-Studio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla le-ZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angayehluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezijeneyo ezingaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni, ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sihlahle kuCongress then iCongress ibisizobuya isi-elektha sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngaphi? Ingaba ivela kuZANU PF na?
Gambe kule kungabe kukhona yini ukuthi iZANU PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu uzangiguqula ehlalweni? Can ZANU PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelele ethinta silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele, Zimbabwe for that matter. Aba believer go idea to e politics esizibisayo ukuthi e politics elizibisayo kutebu they are fresh. E politics elizibisayo kutebu yizwe esizifunayo they are modern politics. Asikhulumi nge politics ezayizolo. Ngikhuluma nge politics ezi modern, ezi fresh. Kube sokuthi phakathi kuka client no lawyer whatever okwenzakalayo kuba yimfiko. Angaze ngibone mina u lawyer okhamba aye representa i client kumbe ubulele in the matter kumbe isikliwi akhulume ukuthi u client ungibadale imali engaka.
Umnomzana Sengezochabango ngozithi ungunobhala jikelele webandla le Triple C. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje esizwe imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona nge WhatsApp.
Studio 7 noma thintithalo okhuluma funa uPaula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuzazo kube nini since 1980 ihlala kwitshintsha imali kahlula lelizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi kuhlala kudliwa imali imali zibonakala ziphuma siya koDubai lezi mali eziphumayo angeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liwondleke ilizwe nalezi zikhali ezithengwa zithenga lobani zithengelwa thina abantu bamathebelele ntithi besibulala sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bami bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisithele ukuthi sathengisa ilizwe ngejukela lingathithi sikhohliwe ukuthi lasibulala asikhohliwe lo manje lizosinikeza i-R5 ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala lizosinikeza i-nezi R5 but sasemathebelelendi bukani ubugcili bukahulumente ukuthi uliqili kanjani akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba umgabe nguye owasibulala uzofunani yena manxa ukuthi umgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafaengazogaga ngathi uhulumeni engathi sikhohliwe kwahlwanga sithule nje siyabuka umathintithi sizula sisemandebeleni
sanibonani kwestudio 7 ekusenenhle nami ngicala ulimi ufuyele irekhodi yami naleyo ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu uthi angestoni isibanda ngoba langula uyathi ukuthi uchama siyakhonkota thina wayelinga emdodeleni lathi simthuke msitshele indaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano njengoba engwezane yazwakala le ngoba uyakhonkota nje manje ukhiphe into ezinokwayo emlenyeni wakhe kubekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indeni ndazodomusa
Studio 7 sinjani basakazi nkosi yami angangiphawule lapha ke ngiphendule indoda le bathi ngu-Arson Sibanda le angazi ngempela ukuthi ungumhlaziyo noma uyini ngempela uthi cha ubaba lona umlungu osebenzela kwaBulawayo oyikhansela lapho umele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibule landela uShamisa elami kithi bengatshela ingani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu bakhipha kwaBulawayo bavotelwa ngabantu sesezokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu othanda ukuthi izinto ezilungiswa ngendlela ekahle hayi ndlela zokuchuka ya bubona indlela uShamisa mangabe songena iqola elingushabangu selimthathela elokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kwaBulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya into ehlakaniphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuzi ngani uShabangu ngoba udilize kwaBulawayo yakhe manje wafaka nabantu laba abatshontshe ekuseni kuze kweshonilanga hayi kahle imbuka umancane baba
Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokhu sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni labo Chabango la enalo ubaluleke waya kuzanu PF lo bonke sokusobala ukuthi abantu zanu PF into eyenza bachithile ibandla behambisana la izanu PF ababoni ukuthi bayasilimaza labo bantu into yabo asiyithandi kodwa okusalayo thina uShamisa sizahamba nawo ngeke simyeke ngoba akanacala laba abahambile izanu PF yabo kodwa into engisiyaziyo ekugcineni ukuthi izanu PF izababulala ngoba baningi abantu ababuleleyo abafana nalaba ngoba as long bebeswa opposing party kuyakibo ngale ababathembanga
wabulala njia wabonkala labuli mgani elpani le yoko siya wazi gali mki zani pia fia kampena nga abo geni ila niyabo
Studio 7, Studio 7 mpingi ndele mstalzwin wabalale la uwasagas Studio 7 eza zukuluma nginda magame wabulawa umeya lo waketonga banto waketonga mchamisa so kumale alandele izi ngomu za banto chungoba alanda nga banto nisamti ngubana azi izomela banto so asiku sitinga so uti njipume esikhundleni uba uChamisa akasekho uba umphathi uba umpresident wephathi so besingekho isidingo sokubana alandele uChamisa angithi wakhethwa ngabantu akalandele i-community ukubana ithini so elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela hey uba kusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizibani akhuluma ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani xa esithi kulo mkhuhlane ukuthiwa yisichamisa ngumkhuhlane bani nalo ukuthiwa yisichamisa ba right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele angachamisa so ba right abayekele lo mkhuhlane wabo wesichamisa ucoltard line nxa evele wawina under uChamisa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uChamisa nga waye ngekho under Chamisa nga waye under iZanu PF wayengeke ekhethwa ngabantu kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uChamisa so hayi baba ukhulume kabi zamani ukuthi lizibambe lina lingontondabo under Zanu PF lathi sizaba ngontondabo labo coltard bazaba ngontondabo under Chamisa so libayekele bebe ngontondabo under uChamisa ngiyabonga
into ekhulunywa ngabantu bezimbabwe ayi
Hello Studio 7. Ngibingelele ngenjabulo enkulu bantu bakamthwakazi. Siyabonga ukuphuma kaJob ejele. Kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo. But kusuka uZusizi bamnike ipeace order yokuthenga vusi uDlakela for 5 years. But ngumuntu oseselana osesilamacala omelwa buyedele kobona estimant kobo 7-17. Ongakho uthi uJob bamtrephile la. Once wavela waphuma phandle ephumile so bazazama ukukhuluma laye. Once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana. Bamshotha futhi enkantolo. Bayambisela futhi cash angeke bemiyekele osokumele vele ujobhe nanzelele even engabe ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe esemeqala yamacala la iphele bona la khona ngobona estimand because izani igangi lesiyayazi and into esike isijabulise ngoChamisa uthethe inyathelo wachiyana into ze-3C uthuli zwi bayalumana omonzora phezulu labo Chabango seswelethe yenzeni le ngwane ayisakwane ekhanda uChabango sengumuntu oseginqa right and through akusele into eyenzakalayo bayasola abantu right and through sibakhangele sibalaleli kunabantu vele abangabonisekiye empilweni uyathola kuma street passage street kya kule road uthi umuntu kumele ehambe lapha but uyathola etshanini umuntu sevulwa kwindlela yakhe etshani into ufuna uhamba ngapho kungathi umuntu vele kayazi into ayenza akaboni into engale kaboni into amele ayenze bakhona abantu abanjalo vele
sibingelele uStudio 7 sibingelele hayi siyazizwa indaba ezibuhlungu lezinye ezimnandi kodwa lezi ezikaChabango lezi hayi izindaba zibuhlungu kakhulu ezikaChabango osedilize ibandla waliphihliphihli za yeyi uChabango liphihliphihli lendoda ashuwa yeyi hayi Chabango kumbe uzala kusiphi isigaba danye nkosi yeyi futhi yeyi usiyangisile
ve kungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokule minyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayekhethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi yiMyanmar, osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. Kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuzulu weleBhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilitshumi lasithoba minwembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso, eleMelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu, eleMelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG, epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa. Umkhokheli walinkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar 5 Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, eleMelika labaphathintambo bamazwe athiyeneyo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwe aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokutshetsha, likhulule bonke ababotshelwa amacala angaqondakaliyo, avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu, akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi, sihlala siseka uZulu weleBhema lemizamo yakhe yokuqanda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi, sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya komlindi yagcina imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ngesonto, lapho okuzanqikelana khona iqembu leNigeria lele-Ivory Coast ku-final. Ele South Africa lizadibana lele DRC kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umlandeli wenguqu uCassius Jays Simana Mpofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle, of course njengabantu banama mistake abanjalo, kodwa okwesikhathi uyambona ukuthi kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into eyenzakalayo wathi esibabheka isikhathi ibhora eyayisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama-foul njengalawo isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi esiyani bale sibasigcina ngathola injury time, stoppage time, I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeke kungazeke kube lama stoppages amaningi, kodwa kubangelwa izinto ezinjengokuthi kulama free kicks delay what tata, Kulama through ins but delay what tata in this year. So 7-8 ama seconds on killer one. But again, I scat one at Hamba is come and for into a room but won't go hamburger.
Okay, sir Jayce Simanampofu, Momsegeli, Wengukum. Kwaneleke emthwakazomo hleli khumbule lolu luhlelo lokugcina olwendaba ze kuseni ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni ku studio 7 kwanele oluvalelisayo Montunga Milinkomo.